Yebo, omama laba ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMore Blessing. Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa kabachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani ye lapha lifuneka so ndawo yeni le yindawo yezani ukuye fake bethuselwa kakhulu mama bona laba. So ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati laba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobunengi bayo bencedisa abanye bepheka abanye bethezi inkuni abanye besenzani yibo mama bona laba de besebenza. Yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa ukuthi badebe phandle bepheka. So ngesinye isihlubu sona lesi sikhona esisibonileyo njalo nxa sikhangela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMore Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapolisa akakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo. So ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze. So ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-CCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection. So lokho kwenzakala kuyabethusa kakhulu njengoba umama ende nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini beZimbabwe kumele bevote bekhululeki. So kumele kukhangelisiswe izizwe zonke labantu beZimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njani.
Likhangeleleni siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini.
Thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali. So yikho njengebandla lathi sibona uMore Blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlala eduze lalapha okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobunengi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakoMore Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesesibuhlungu kakhulu. Njalo nje siyazi ukuthi kulokwethu selokuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi nyathi mokhalela khona uMore Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu ulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona. This is a democratic country.